sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-4 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day ozakhuthelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle, ne-criteria abayisebenzisayo akusiyiyo okumele isebenze.
Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zekulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane.
Nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 chikuthi province eyodwa 40 izikolo kufanana nje lokudlala.
Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus.
Akula physical distancing, akula kugqokwa amamaski, abanye abagqoka amamaski khona phezukoto lapho, kuyisiphithiphithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lanye 41 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1580. Iningi lababhubhileyo abalichumi 10 ngabeHarare, kulandele emaswingo okubhubhe abayithoba munwe munye 9. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day uzaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo ntambama ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet. Umthwangwa uveze njalo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakupha abantu abalichumi lasithupha abavela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo izicoco ekunanzeni leli khefu. Ibandla lezanu PF lisolwa ngabanye abathi likhetha amalunga alo kuphela ukuba ngamaqhawe lichiya abanye abalwela inkululeko yelizwe ikakhulu abebandla lezabu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezabu umnumzana iPhithule Maphosa.
Izanu PF sithethe yonke into bayenza eyabo le ndaba yokuhlonipha amaqhawe ethu sokuyinto yabo abayenzela kibo le emsamu eShekshek Building. Akusese yi-process ekhangela ilizwe lonke, sebekhangela nabona bodwa amazanu PF politicians namazandla combatants sokuyibo bodwa abazibona bengamaqhawe, sokuyibo bodwa abahlonitshwa ngale nhlonipho ephezu kakhulu. Sokuyibo bodwa abathola lawo ma-benefits ahambisana lenhlonipho yokuqhawe ikakhulu iqhawe lesizwe. So indaba esihluphe kakhulu ikakhulu uma sikhangela abantu abachiwa ngaphandle kwale process, kumbe ngithi abantu abangahlonitshwayo bona bemele behlonitshwe. Ngizanika umzekeliso. Emalangeni silahlekelwe ngubaba uSogwaguba Ndlovu. Akula mbuzo uma sikhangela ubaba uNdlovu ngokuqhawe besizwe. Omunye osilahlekeleyo emalangeni umama uTheresia Daga. Akula njalo umbuzo ngobuqhawe bakhe besizwe seZimbabwe. Kodwa abayitholanga le nhlonipho ngoba ngabantu bezaphu.
Ilaba ukuthi wabazaphiwa izicoco ungabantu abanjani ngokubona kwakho kuyini esingakukhangelela?
Kubuyela endabeni esikhala ngayo baba Nkomo ukuthi iprocess yokunika le nhlonipho ihamba njani kahle kahle, process bani, criteria bani abayisebenzisayo uze befike kuconclusion ukuthi umuntu liqhawe lesizwe kumbe lo akusoqhawe lesizwe. So ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi process yankona ayihambi kahle, le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umelise benze ayikula esikhangeleleyo endabeni leyo abantu abazanika isicoco. Siyakwazi nje ukuthi ngabangani babo bezana uPF, ngabangani babo bezandla bagijimisa yona leyo into yabo yokuthi izano lezandla kuzwakale njalo kubonakale ngazathi yibo abaletha ilizwe, ngazathi yibo njalo abaletha intuthuko eselizweni. Ikanti akunjalo, yikho sithola beqamba amanga kakhulu ikakhulu ngehistory yesizwe. Izano PF ba kuthanda uqamba amanga ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo ebambekayo, kodwa ke bazama ukuthi bezibonakalise ngazathi yibo abasebenza kakhulu. So ihistory yabo yonke ngeyamanga, kususela ekuqaleni kwendaba ku-colonization bazokutshela amanga, bazokutshela ukuthi ubani ubani ukumagogo walwa labelungu, kodwa siyakwazi ukuthi kule ndawo eZimbabwe lapho okwa-colonize kungela resistance yabakhona. Njalo siyakwazi ukuthi elinye icele leZimbabwe lakhe laba yi-protectorate yama-British. So sizibuza ukuthi kanti manje kwaliwa nini?
Umnumzana iPhethule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sebandla lezanu PF, umnumzana Simon Khaya Moyo. Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane ebesezisungulela uhlelo, kodwa zisehluleka ukuluqhuba ngenxa yokuswela imali. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Wamtswangwa emhlanganeni wedale labanye bakhe oqhutshwe izolo ntambama eHarare. Wengeze wathi izikolo lezi zizabhadalelwa okwenyanga ezisitshiyagalolunye kulolu hlelo. Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union isungule uhlelo phose olufanayo olwe-online learning ngomvulo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuwe Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso.
Okwakuqala kukhulunywa ngezikolo ezingu-400 nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 kusho ukuthi i-province eyodwa i-40 izikolo, kufanana nje lokudlala. Sibuyele emuva, uhulumende izikolo zona ezakhuluma ngazo akasizazi. Imhloliso ayisozibhalwe ngabantwana abafunda ezikolweni eziyi-40. Nxa sikhuluma nge-e-learning sikhangelela ukuthi uhulumende nga ukhuluma ngokuthi izikolo zonke usesungula uhlelo lo-e-learning, afake i-network anikeze abantwana kumbe ababalisi labantwana kuhlangene ndawonye izidingo zonke ezidingakalayo ukuthi abantwana befunde ku-e-learning. Kanti ngaso kusenziwa khonokho kuyizinto kudinga ukuthi kwenzakale izikolo zonke. Phela nxa sesikhangela kukhulunywa ngezikolo ezingu-40 yiziphi? Kungenxa yani kuzona ezokuphela ezingu-40? Nxa sesikukhangela ngenye indlela shuthi uhulumende sesehlukanisa abantwana, kulabanye abantwana sebengcono shuthi zona ezizikolo ezingu-400 lezi ezikhulunywayo izikolo ezilabantwana abangcono. Okunye sizabuyela emuva, uhulumende kuqala indaba ye-COVID wayenza isithembiso, ukhulunywa ngokuthi sokukhitshwa izimali ezingaka, sesihambise ama-PPEs ezikolo, izikolo zithe zivula sathola ukuthi akulalutho. Kathe sisezo wavela egcekeni ukuthi sekucela abadala bamthengele. La kuzonezi izikolo ezingu-400 ikukhuluma nje ngomlomo, kuzathi sokusiya izikolo sezivula uthole ukuthi kasikho isikolo. Okuzima ukuthi siyabe singakwazi ukuthi avele kakwenzakali ngoba esethu siyabe singakwazi ukuthi yisiphi ekuyiso okumele phakathi kwe-400 esiyiso esikhangela ukuthi sizibone ukuthi yizo lezi, kanti indaba zingaqanjwa. ukuhlephela ngawo yaqamba ukuthi ayizikole ezingu 400 emfuna ukusungula kuzuhlelo mhlawumbe i-pilot project ethi pilot project yetile siqala kulezi zikolo lalezi 400 sure iZimbabwe yonke sisadlala musa
lona luqhubeka njani uhlelo lwenhlanganiso yakho yikho yini belikukhangelele kumbe kuningi okumelele kulungise
ngomvulo siqale uhlelo lokufundisa abantwana ebulenjini yema-secondary schools ikakhulu akade sibakhangele ngabe-olef amaqembu avuliweyo nesilungu phecelezi amagruphu e-whatsapp avuliweyo ahle agcwala wonke esesibona ukuthi silomlando ngoba form one badala bese bechinga labantwana bechinga ukuthi kathi manje thina indaba lengasivuleli so ngokunjalo sesikhangele ukuba iveki leli lisiyaphela sitatazele size siyefika phansi le ku-grade 3 siyajabula ukuthi abadala bakuyamukele ukuvulwa kwesikolo sethu sekule njini esikhangelele ukuthi sizancedisana siphathisane inkinga nje ezasitshaya abantwana bazasokola ngendaba yedatha edulayo kodwa kungenani kuvele elizweni lethu kuyasokolwa sikhangelele ukuthi abadala bazazama ngemizamo yonke ukuze abafundi bengalahlekelwa izifundo zabo i-challenge esilayo enkulu ikuthi lathi abanye bababalisi bethu esiyikhangelele ukuthi bancedise ingane idatha labo iyabatshaya ngokunjalo njenge-athuzi sokumele sisebenze nzima ukwenelisa ukutholela ababalisi idatha ukwenzela ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wabo bengabanga lokwehluleka ngenxa yokuthi umuntu kaselayo idatha yiyo inkinga enkulu esesibhekane layo
lo-ke ngumnumzana Themba kuwe moyo isikhulumeli senhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 eselubhane ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus amanzi aleli dolobho avalwe ngeviki edluleyo ngolwesine ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga umeya wedolobho leli ukhansela Njabulo Siziba utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi bakhangelele ukuthi amanzi azavulwa namuhla sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likazulu eyobulawa yi-Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa othi bahambe eGwanda ukuyahlola umumo badaniswa ngokwenzakalayo ngoba kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus njengoba abantu bephithizela beminyana lapho okukhiwa khona amanzi.
Namhlanje sithome simadasa sixoxa nabantu beGwanda sixoxa lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezisebenzela eGwanda ezihlezi eGwanda sixoxa nobukhokheli bezakhamizi lezinye izakhamizi esisebenzelana lazo ezisedorobheni leGwanda. Esikutholileyo ukuthi umumo obucayi kaumuhle ngoba idolobho lokhe livalelwe amanzi kusukela ngolesine loviki eliphelileyo izinwa ivale amanzi ngoba ithi i-municipality of Gwandi lesifweret abantu batshona beminyene ezikotsho lapho abazama ukuthola khona amanzi akula physical distancing akula kwamamaski abanye abagqoke amamaski khona phezukotsho lapho kuyisiphithiphithi omama obaba abantwana bonke bazama ukuthola amanzi khonapho ezikotsho zenalezi ezilutshwane ezikhona kukanti njalo abanye abantu sebesuka eGwanda town sebedrayiva besiyadinga amanzi kubonsindi kubomatholomotshe kubokholimbon okuzindawo ezingcwelelane leGwanda olokhu kuyingozi sikhangele imumo weCovid ngoba kuthi ukuthi kulokuthelelana iCovid okubanzi okuzaba khona khonapha ezikotsho eziseGwanda town kukanti njalo futhi nxa laba abantu sebephuma besiyacela amanzi ezikotsho lemizini lezakhamizini ezisemaphandleni kuthi ukuthi sokuzamemethekisa futhi leli gcikwane liyengena futhi khona ahlale emakhaya. So yimumo okhona esikubona ngani uyingozi kakhulu ikakhulu sikhangele isimo se-COVID-19.
Manje njengenhlanganiso libona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba abantu bakhani ukuthi abalamali yokubhadala izikweletu zona lezo.
Eqinisweni izinwa layo kumele ibe reasonable during this time. Why list imali beyifuna? Sibona ngani kuyadingakala ukuba be reasonable bazibuze ukuthi okuqakathekileyo khathesi kuyini phakathi kwemali lempilo yabantu. Yimbuzo omkhulu okumele bawuphendule wena lo ngoba kukhanya imezwa abayithetheyo bona bakhangele kuphela ukwenza imali ukuthola isprimali yabo ekweredwayo kodwa kabasakhangeli ubhubhane oluba khona le mbubhiso ebakhona ngokubulalisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawayo Water Action Group ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende uselandule imbiko yokuthi ufumbathisa abamabandla aphikisayo ngokubapha izimoda. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani eliyisilinganiso sokwedlula amathumi ayisikhombisa 70% labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe nelomkhakha we-Delta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Shwashwa bantu benkosi ihleli bingekelela studioni 7 sithabala ngenyuzi zethu lisinika zona lisinika inyuzi eziqondileyo mpela asilokho sikubona kuzb kuyabokhulunywa mthungameli wenyika wathi mthungameli wenyika kulayinyinto ngaphandle kokwazi ukuthi mthungameli wenyika kuphela shuwa inyuzi zenu ziqakatheke kakhulu xa libona umumo wezinto lapho ezinwabo omuyindlelembi lo uhulumende wokubhidliza ukubhidliza kulayinto eyenzakalayo eqondile lapho ngiyabona ukubona ama-election kwa rekelela 16 bantu wafa ngikhangela kwatheza kuvunyelwa ukuthi kuprotesta kumbe kwenzeni into enjani kuyabhokha ukufaka ejele ngikhangela amatitshala kwatheza ahale mali amapentsheni mina ngupentsheni khona 10,000 ngenyanga iyakunceda ni 10,000 into zikhula daily dizizi zabo zikhula daily angiboni kule nto ephumayo lapha ngibona nxa ukhangele shuwasho into ephumayo akula nto ephumayo shuwa singathi senzani ngani unkulunkulu uyangenela kuphela umbuso wenxanye wakwamdala bona ingcondo abantu babesidla besuthu asilokho sekukhona kwatheza kuthiwa yenza ukomplain ngani uthi hayi bayakwenza kwakushona sekekuvalele ngenje sokukhuluma ngikwenzayo sekingakhiphi inumber zami leziyatshona izivele sesitokisi akabonto hayi unkulunkulu ngalangile konke lokhu hayi thingani unkulunkulu uyasithandazeni kube le ngikhululeka kungani kube ngcono siyabonga
njengoba sazi bestudio sezini hayi thina siyaphila sinapha ekutshwana mina ngivukeka la wami umbono izantf yenu ngeyizihle yaphuma esikhundleni mpaka kuze kuphele lezi ngagara zolezi ezisezitulweni ngobuningi babo ngokukhula kwabadala laba yikho kukhona singathola ukuphila ngcono thina abangathi abantu uyabonga.
Awu ngivuka njani mahlabezulu kustudio 7 thina siyaphila noma nje sisehluphekeni lwezimbabwe lelizwe yeyi bakithi angazi bakithi isikhalazo sami kubahleli kubasakazi bestudio 7 bakithi isicelo kangilisoli kangilideleli kangithina ndeleli msakazi bakithi ngicela nganithwale yatshintshi ukukhulumisa abantu bezanu-P F ugawulelo bakithi yezwe uyaphutsha ngani kaboni ukuthi ukuliphi angazi ngibusemlindini ngibusezulwini ngibungaphi lapha khona yena shuwa zinkulumo zakhe kazitshengisi usizi kazitshengisi ukuthi kumbe umuntu ohlezi labantu kuthi umumo lo kawuboni ukwehluleka kwe-government yakhe lokhu akutsho ukuthi ayisikho kwehluleka kwe-government i-corona i-corona ifika izolo kuvele i-government kunini yehluleka 1980 41 years isehluleka kathi indabantu ukuthi usapotani umsebenzi wakhe kumbe vele kunjani hayi bakithi bakithi siyaxolisa hayi khathele nalaba bantu
Abantu abayaziwa kamhlophe ukuthi khona ngabantu abalutha ilizwe laze laphela.
Sanibona Studio 7. Siyabonga bafowethu indabeni esinikeza zona ezineqiniso. Mina igama lami uThemkosi, ngokuzalwa ngizala eLupane eJibajiba, kodwa kwamanje ngila eGoli eleni eJasaf. Ngithanda nje ukuthi ngibonise abazali bami ekhaya, obancane lapha eJibajiba, obamdala lapha eGwamba. Akunakho okuningi. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga lapha eStudio 7 bafowethu. Sibambeni kanjalo bafowethu.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. UbezeMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe useza qinisa umkhankaso wokubamba ngamandla abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. UBiden wethule amazwi la esigodlweni sakhe se-White House izolo emini. Uthi izisebenzi zikahulumende ezizala ukuhlatshwa ijekiseni le zizahlolwa kabili kumbe kathathu ngeviki igciwane le-coronavirus. Sikhuluma nje idolobho le-New York selethule umthetho obamba ngamandla abantu abangena endaweni ezokuzilibazisa, amasonto, ama-gym, amabhawa nendawo zokudlela ukuthi ongenayo atshengise isithupha sokuthi wahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 wonke amajekiseni womabili. Lokhu kwenziwa ngoba umkhakha wegciwane le-Delta usumemetheka emadolobheni amaningi eleMelika. Sixoxile nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-COVID yona ngokwayo singayikhupha ku-politics, sifaye njenge-issue ye-public health. Bakhona ama-scientist abawukhangela lowo mkhuhlane nsuku zonke. Ungabona izinqumo sezitshintshwa kaziveli ekuthini zitshintshwa nje kuphela. Kutsho ukuthi laba abakhangela umkhuhlane abahlala bewucubungula nsuku zonke bayabe sebebona okunye thina esingakuboniyo ngoba singayisibo abantu abakhangela ngezomkhuhlane. Njalo abantu ba-White House ka-Biden, I think abantu be-government abasebenzayo becubungula lo mkhuhlane bakhululekile kakhulu ukuthi umkhuhlane bawucubungile ngendlela bawubona ngayo. Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo mkhuhlane omutsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beluku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje laselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America. Ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo-Florida, ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele uhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abajinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho endihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe, ababe kungafuni ukuhlaba, yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni esesigabeni se-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe le-Heroes Day ozaqutshelwa e-National Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi esinye.